Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alinga litshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 Mpandula 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kufeza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba, omama amajwabo ekhanye ngangeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe.
Sakholwa sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona amasektor angkhona, ngeke sabonga wakhathesi ngoba sizabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona, impumela ekabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Abe inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights abasungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi ophuma kwentuthuzi yathunqa kobulawayo uThulani Dube owaziwa ngokuthi nguToots #. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Embikweni awethulela mhlanje kuphendukeni kwakhe eHarare evela emhlanganweni lo, uMnangagwa uthi unxuse iziphathamandla zamankampani amakhulu eMelika ukuthi zize eZimbabwe zizezibonela okwenzakalayo. Uthi uncedo lwamankampani la uhulumende wakhe uzawuvusa umnotho ume ngezinyawo. Wengeze wathi iqula lakhe belisamukelwa ngesihle kuyo yonke imihlangano ayenze labantu abachiyeneyo ngapha kwele Melika. Ngokunjalo uMnangagwa uthi kathandabuzi ukuthi leZimbabwe lile kusasa elikhazimulayo. Kodwa ingcwethi kwezombusazi womnumzana Dumisani Nkomo uthi okwamanje umumo wezenotho uqhubeka usiba mubi.
Ngikhuluma nje khathesi kulamalayini awepetroli, izinto ziyakhwela kodwa kulamuntu ophathisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uze umkhono omuntu ukhule kuhle, kuyebe kuqakathekile ukubana sizame ukuthi sisebenze lama-foreign investors. Kodwa kuqakathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezakhamizi kumbe lezi zalwane zaseZimbabwe ezikhonapha, ngoba sibona ngazani uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisa na laboMelika lamazachine kuhle sibili, kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu baseZimbabwe, ngoba abantu beZimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangkhona, yibo akumele bebelethemba kumkonomi waseZimbabwe. So into enhle sibili, kodwa kuningi okumele kulungise. Kusesele izigwenxa eziningi sibili, kodwa into enhle sibili ebukekayo, kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babuNkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali lapha?
omnye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxeba ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-sector angkhona. Ngeke sabonga wakhathesi ngoba sikabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ikabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ikabi khona.
Uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezi zalwane zeZimbabwe. Yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi? Ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele?
Izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanu-PF, ngabantu be-MDC, ngabantu bezapu, ngabantu bakankosana moyo, laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe. Singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazwe.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu basungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi phezu kwamalungelo abo amunyethwe kusekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezethelechara bathi lokhu kuza ngemva kokunazelela inhlupho abesifazane ababhekane lazo ezibangelwa yisimo eselizweni kwezamasiko abensundu ezokholo kanye lemithetho yelizwe ephambana lesisekelo sombuso. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso yezethelechara wokwethula uhlelo lwe-Women Empowerment obona ngokuqhutshwa kwalo unkosazana Prisca Dube uthi bakubone kufanele basungule lolu hlelo oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2021. Bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane abalalo ulwazi olwaneleyo ngamalungelo abo okuvezwe luphenyo abalwenze kuma-wards ezigabeni ezintathu ezibalisa iMathebeleland South, Manicaland leMashingo.
Ama-district lawo esiwakhethileyo yi-Wonde Valley leMtasa in Manicaland, sibe lo ward 12 lo ward 22 eBikita kuseMashingo province, bese sithi leMathebeleland South eMsiza sibe lo ward 14 ward 16 17 lo 18. Kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama, kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Ulandisa ngokubafuqileyo njengehlanganiso unkosazana Dube ukusungula lolu hlelo.
Nxa sihlezi sikhuluma lapha, ungahamba emaklinika ezibhedlela, abantu abaphila legcikwane sebelolwazi lamandla okuthi engahamba esibhedlela ethole ukuthi amaphilisi akhe kawakho kumbe ehluleke ukwelatshwa, bayakwazi ukuthi kumele ngiyecomplaina nga ngenxa yokuthi u-section 76 wesisekelo sombuso esitsho ukuthi wonke umuntu ikakhulu lo ophila lalokho esikuthi chronic illness, HIV chronic illness, ulelungelo lokuthola uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngokufananayo imfundo esiyitholileyo kuyena liyana iproject yiyo esesibuya layo ngapha kubomama ukuthi labo nxa bengakhuliswa bebe lolwazi lokuthi amalungelo abomama ngamalungelo oluntu kuza yenza ukuthi izinto eziphathelane labo lendingeko zabo okubahluphayo ezigabeni kulungisiswe. Izinto zokuhamba imimango emide bedinga amanzi, izinto zokuthi izikolo ziyaswelakala kumbe izinto zokuthi amaklinika akhatshana, izinto okumele zilungiswe zisukisela kibo phambi.
Abezethelechara bathi lukhangelelwe ukusabalala luye kwezinye iziqinji lezabelo lolu hlelo lokuthuthukiswa kwabesifazane ngokubafundisa kuqala ukuvikeleka kwabo phansi kwesisekelo sombuso, bazwisise ukuthi bangazihlomisa njani ekuzithuthukiseni ngokwabo. Baveze njalo ukuba lokhu akutsho ukuba bazotshiywa ngaphandle abesilisa lapho kuqhutshwa lolu hlelo. Ngimbeke iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC.
abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma bahlangene eHarare lamhlanje benanza iviki labaphila lalesi iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abayizwisisayo ekukhulumisaneni e-sign language. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe eseHarare.
Inkulungwane zabaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma kuhle babuthane eHarare Gardens benanza iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele ele-International Deaf Day ngaphansi kwenhlanganiso e-Deaf Zimbabwe Trust. Unkosikazi Memory Kashuware osekela amalungelo abakhubazekileyo eselupane ngenyakatho lemandebeleni uthi lokhu kunikeza ithuba lokufundisana ke labantu abaphila lalesi simo besebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela amavidiyo.
I-rap labo bebemangala ukuthi i-rap le umuntu ongubaba urethwa njani ngomuntu ongumama. Lokuthi rap imele iye reportwa weza ubaba obanjwe ngumama kumbe ngumama obanjwe ngubaba kumbe ngumntwana obanjwe ngubani.
Unkosikazi Barbara Nyangayire, umqondisi wenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe Trust, ulandisa ngenkinga amalunga enhlanganiso yakhe adibana lazo.
Access to information is the major challenge that they face.
Ungafinyeleli imbiko, yiyo inkinga enkulu ebhekana lezithulu. Yazi ukuba umbiko lolwazi luthuthukisa umuntu nxa ungelalo uhlangana lodubo usiya ezibhedlela kumbe ufuna uncedo emapholiseni kwezemfundo lasemthethwandaba. Yiko sithi kayisetshenziswe i-sign language kiyo yonke indawo.
When you go to the hospital you are in trouble.
Ukashware uthi lokhu kuhle njalo i-sign language kayisetshenziswe kundawana zonke.
Kuqala abagogekileyo laba abangakhulumiyo abangezwayo endlebeni abesiba lama-difficulties bengaya e-therapy befike beswele umuntu otolikayo. Kufana nelemaklinikhi, kufana nele-court. Kodwa kathesi sibona umpolisa laphana ezisayinela eyenza i-sign language. Laba bekliniki bakhona laphana labo bayafunda.
Ingcitshi kwezenhlalakahle kaZulu zithe leZimbabwe ngelinye elingane lingcono kundaba zamalungelo abakhubazekileyo ezwekazi le-Afrika njalo linanza i-sign language njengezinye zendimi ezilitshumi lasithupha 16 ngokusemthethweni phansi kwesekelo sombuso welizwe. Amapholisa weZimbabwe Republic Police lawo abekhona kulumbuthano azisa njalo ukuba sebelabo abaze ukukhuluma nge-sign language enkampeni zabo bekhuthaza abakhubazekileyo ukuthi babike amacala abawenzelayo bekhululekile. Ziqhubekeze sithi elizweni elinesimo esikhulu sabantu abafundileyo njengeZimbabwe abantwana abaphila lesimo sokungezwa lokungakhulumi bagqiba izifundo zesecondary bengenelisi ukubala kubanga lomntwana okugrade 4 njalo bebhekana lobunzima la kumasamu uqhathaniswa labantwana abangela lesi simo. Inani labantu abaphila lesi simo lifika kunkulungwane phose ezingamathumi amabili 19,000 eHarare kuphela kuthi elizweni lonke befika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngihimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kuhlelo le-Live Talk lamhlanje sipha ithuba lina balaleli be-Studio 7 ukuthi litsho imbono yenu ngomumo oselizweni okwamanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Akesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jorge Ivanov weleMacedonia ukhuthaza abantu belizwe lakhe ukuthi bale ukuvota beguqula igama lalelo lizwe okufunwa ngabeGreece besithi lelo bizo ngelesinye sezabelo zalo. abantu abayisikhombisa phakathi kwabalithumi emhlabeni jikelele babulawa imkhuhlane enhliziyo othukela lemihlobo etshiyeneyo yemvukuzane. Le impumela enhlolisiso yenziwe ngabenhlanganiso ye The Lancet abathi limkhuhlane ngaphandle kokuthatha imphefumulo eminingi idala indleko enkulu emazweni womhlaba elakho ukuqansa ifike kuma trillion ayisikhombisa ngomnyaka. Uhulumende usephe abaphathintambo bengatshaza zonke ukuthi baphumele imithetho ama-bills ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekuvuselela umnotho elizwe kungakedluli amalanga ngamachumi amathathu. Esethula imbiko yakhe ngomumo wesizwe i-State of the Nation Address, umongameli Mnangagwa wathi kumele abaphathintambo babumbe imithetho ephathelane lokuvuselela umnotho welizwe leminye ebalisa ukuhlonitshwa kwelungelo labantwana lokususa eminye imikhuba yesintu engahambelani lempilo yalezinsuku. Usomlomo edalela ephalamende umnumzana Jacob Mudenda utshele iphephandaba leThe Herald ukuthi abaphathintambo abazehluleka ukuphuma lamabhila bazabizwa ukuthi bayechasisela idalela ephalamende ukuthi bayehlulwa yini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi isikhathi abasiphiweyo abaphathintambo silutshwana kakhulu.
Ye ukukhuluma nje into enhle ukuthi umnumzana umnaka ukukhuluma ngakho, kodwa ngazinanzelele imithetho nxa isibiza ngena kuparlament iyalingamabhili, kodwa ibhili yakhona kule drafting department kuminister of justice ingazi ukuthi kula ma-draft azamangayo ngoba kayiso zikwanisa ukufika kuparlament kungazange ngobe le i-public consultation uzulu engazange abuze ngakho. So angiboni mina ukuthi insuku ezingamakhuthuma amathathu 30 days kungaba le drafting kube le public consultation ngena kuparlament ibhili yakhona sibhethwa. Hayi, ngibona ngathi mina bazaphonga ukuthi sesizamile ukuthi asekhulekile.
Kungaba into engaphathisa yini ilizwe?
Ukukhona phela njenganti njengomuntu wade ewuhulumende okweminyaka eminingi uyazi ukuthi bekulobuvila phakathi. Angithi sacabanga laphana siqeda isekelo sombuzo sithi khona ngu-2013 sasithi kule mithetho engu-215 efanele ilungisiswe umgabi wasalenand wakhohlwa ngakho. Engibona ngathi yena umnangagwa uyazi ukuthi kuvele kwakulobuvila engathi abafaka umlilo ezinyaweni bayakwanisa bengabantu abasebenzayo, kodwa angiboni ukuthi kungaba kuyinto inyathelo elihle ukuthi nxa kulo mthetho fanele kuyenzeka usuthe athathe yena kakwenze nge-30 days ngoba ama-deliverables akhona into zakahulumende phela zithatha isikhathi.
Kodwa khona ukuthi labo ababe behlulekile bahambe bayochasisela idale lephalamende, ke ubona kulinyathelo elinjani?
Akusoze kwenzakale ngoba phela umphathi ntambo weministry umsebenzi wakhe yena ngokulungisisa imithetho. Nxa umthetho usukhona uyahamba ayechasisa edale lephalamende, khasi uzahambe nje aye ukuthi ngehlulekile. So uswazi lolu aluthweleyo ye lunika umsebenzi uswazi ka-headmaster, kodwa ambona ngathi engabi lesiphangiphangi ngoba bengaze baphangise umthetho wakhona uyaphuma ngamabo. So ngaye ubanike nje engce-90 days engahamba kuthi ngoba akula sokuthi akulobi abachanga uswazi asubantwana besikolo phela ngoba ama-department akhona maningi aqondane lezo mthetho.
Alo-ke umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo, iqembu leNgezi Platinum Stars lilethuva lokunqoba LAFC Platinum kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligue njengoba lizancikilana lelebulawayo City okuyilo elijeke amanye engalaneni kuthi LAFC Platinum lizadlala lele Dynamos elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Okuningi asikuzweni kwintatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba sekhasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yamatshumi amabili lathoba munomunye, njalo imidlalo izaqala kusasa ngomgqibelo lapho amacembu alwisa ukuphakamisa isicoco seliga thele FC Platinum kanye leLenkezi Platinum Stars abhekane lemidlalo engaguqula isimo sengalane. Iqembu lengezi Platinum Stars lona ihlezi endaweni yesivile engalaneni yemiklomelo lizavakatshela iqembu elijeke amanye engalaneni elebulawayo City kusasa enkundleni eBaba Fields. Kuthele FC Platinum lizemukela eleDynamo senkundleni eMandava. Iqembu lengezi lizabe lithiye ukuba lithathe imiklomelo yonke yomithathu kuqembu leCity lona eliqhuba nzima kulonyaka, libe selithandazela ukuba eleDynamo lona elilwisa ukungagunyulwa kusigaba saphezulu liphazamise leFC Platinum. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo ngamashumi ayisithupha lambili, kuthele lengezi lile miklomelo ngamashumi ayisithupha. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Triangle, kuthi leHarare City lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leHighlanders lizavakatshela ele Capes United enkundleni eNational Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebelifihlele induku emqubeni iqembu leMagebhegebhe.
We know a lot about Capes.
Ngalesi sikhathi esikuso sesisazi okuningi mayelana neqembu leCapes United, njalo esiza kwenza ukuba sisikhume lamasu azakwenza ukuthi sibakhulele ngensonto.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leChapungu lizadlala lele Shapane Mine ngase-Ascot. Iqembu leRentals lizancikilana lele Mtare City ngaseRufaro Stadium. Kuthi eleBulawayo Chiefs lizadibana lele Nikroot ngaseLuveve Stadium. Imidlalo izaqhubekela phambili ngomvulo, lapho iqembu leHada elizemukela khona eleZPC Kariba enkundleni yeRufaro. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi odabuka kwentuthu ziyathunqa koBulawayo, uThulani Dube owazakala ngokuthi nguTuts #touch. Asizweni okunengi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Vaya besanda abahlabeleli kulezi nsuku kodudu ziyathunqa. UThutsi ngomunye walabo abadla amalangabi kulezi nsuku ngemiculo etshiyeneyo emitsha. Nangu ke uAstash eqoqoda ebingelela abalaleli.
Ngizalwa kukodlwa emnyama komahlaba ithwale emahole ngikulele khona. Ngifunde eCharles Primary leCharles Secondary. And a part of my education ngafunda ngikhona lapha e-town la koBulawayo. Yiko lapho engakhulela khona partly. Ngasensiya kwe-Charles Primary lapho engaqedisa khona i-primary level yami le-secondary level yami.
Touch uyazibhalela ingoma zakhe abuye acule aphinde agide.
Ekubhaleni kwami izingoma lapha nxa ngibhala izingoma angibhali ngeHighlander yodwa, ngibhala nje ngento ezihlukeneyo and kulezinye njalo enyabe ngizihlabela kuyukuthi kubuya sengani liphupho nje nxa kukuthi iphupho langikhona lifika ngiyabe sengilami ngihle ngivuke ngirekhode iphupho langikhona kufoni yami.
Hello, Woza Friday, silo Toots #, umfana welobhengula kwaBulawayo. Ukhanya usebenza labantu abaningi.
Ngisebenzela abantu abachiyene okumangalisayo kodwa omqoka ukuthi ongu-producer wami nguJoe Maseko, labanye abasupporters awe Highlanders abalisela uPre 14 ngengahlabela la ingoma ethi Laikhale.
Laikhale. Yeah.
ngazo sebenza lo Sathuli elinye njalo futhi supporta le Highlander lo Lloyd Sibanda okubizwa kuthiwa ngupasi. Ngahlabela lo Precious Dube oyiperforma ku hashtag entertainment iqembu endilawulayo, and ngisebenze njalo le platform one lapho esike sahlabela khona ingoma yabayinye nje.
Aswelakali emdlalweni yenguqu yeBhoso ngoba engumsekeli wayo omkhulu. Kuningi okwenziwa ngumfana kaDube ngaphandle kokucula.
Ngiphathekile entweni ezihlukeneyo including being an account clerk and at the same time acting, and at the same time ngase ngidlala ibhora, ngidlalela ama juniors the Highlanders, and itimu le ngayithanda kakhulu okumangalisa kokuthi lapho engalinyazwa khona ngehluleka ukuthi ngiqhubeke phambili ngomdlalo. Angizange ngilahle itimu, ngaqhubeka ngisupporter, and manje ngitshengisa ukuyisupporter kwami kakhulu ngokuthi ngibe ngihlabela ingoma ezivusa idlabuzane.
Uzwa ke zona ziyabuya ingoma zakho. Kukhona ukupheka yini kwamanje wethu lana?
Nyaka ungakapheli sizabe sesikhiphile i-Two-Tire album iyaphuma ilama CD angu-2 i-album esiyenza manje, okungangukuthi abantu balungele ukukholisiswa ngoba ezinye zangkhona ingoma already sesizithumezile ebantwini ukuthi abantu babe befamiliarize lazo, kwenza ukuthi masenza i-launch sizenza into ezabankulu ezayenza ukuthi abantu bajabule. Yimi uthuthu we-hashtag umfana wokugodla umnyama kamahlaba ayithwala.
Utholani Dube bambiza Tuts hashtag utholakala kontongaziwelene ontuthi ziyathunqa omfazi ushaya indoda emagumeni skies kwabulawyo phela nguye umhlabeleli esilaye kuleli viki Studio 7 kuhlelo hoza 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 Friday igama lamukeza Chiza Sibanda ngithi libe le mpela sonto elithulela bye bye.
Sibonge ke uEzra Chisa Sibanda lapho obexoxa ke lo Tuts hashtag umhlabeleli ovela kwaBulawayo ebesigqibela uhlelo kodwa singakehlukani kesikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Igama nguChris Gande, asidibaneni ngeviki ezayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusuku 7 kusiya ku-clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chekana 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu na Murara Samuri yeZimbabwe.